So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 yesonto mhla 20 kuhlolanja 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ukhetho oluzayo. Amabandla ezombusazwe akhuthazwa ukuba akhankaze ngokuthula ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections.
Ungakhangela u-section 67 we-constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu baphume bangene kulana bakhankase bengavikelwanga.
Uyakhala owesifazana osebalekele indoda okuthiwa idlongula abantwana labazukulu. Abahlala esigabeni semakorokoro emangwe bathi kumele undoda lo asuke endaweni le.
Ucela amandla ukuthi nandincedise ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha zezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizolizwa kulo msakazo. Umongameli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi asuze avume ukuba ibandla lakhe lifike kukhetho lwama-by-elections oluzakwenziwa ngenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana Nelson Chamisa wethule lokhu namuhla eZimbabwe Grounds elokishini le-Highfield eHarare ngesikhathi ibandla le-CCC lisungula umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. UChamisa ubonge kakhulu abantu abaphumelele ukuya emhlanganweni lo loba bebevinjwa ngamapholisa. Abanye babo bagcine behamba uma ngomude besuka esitungwiza lezinye indawo ukwenzela ukuyakuzwa uChamisa esethulela uZulu umbiko oqakathekileyo wama-by-elections. UChamisa uthe wamnika amadlavuzane ukuba asebenzele uZulu kulandela ukuthuthunelwa kwebandla le-MDC Alliance ngumnumzana Douglas Monzora nabanye bakhe.
Vakafunga kuti vanga vairiga. Zvokubandara uzandikata muizivei. Iyi yakasiiwa nesave ndakasiya ndakapuwa munongedzo wekwatinofana kuenda.
UChamisa usole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa othi kasoze abuse ilizwe leZimbabwe. Omunye okhuluma emhlanganweni lo nguBenon Ncube okhuthaze abasha ukuba bebhalise ukuvota njalo bavote.
Zimbabwe kumele abantu barejiste ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecida ifuture. Nxa ungarejistanga ukuvota it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasuyekela especially abancane.
Unkosikazi Ellen Chiriedenga umsekeli wawabona ngomsebenzi wabasha kubandla le-CCC uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo. Ibandla le-ZNPF lalo belisungula imikhankaso namuhla ezabelweni ezimbili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubesesabelweni seMalondera utshele abalandeli bebandla leli ukuba bevote ngobuningi babo ukhetho oluzayo. Umnumzana Dilip Gawule ilunga lebandla le-ZNPF uthi iqhubekela phambili imikhankaso yabo.
Yokuqala khona ukusitshengisa ukuthi u-2023 uzabe enjani sizahle sibone ngawo ama-by-elections ethu. Ngathi konke kuhamba kuhle sibili.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngenxa yokuthi ibandla likamnumzana Douglas Monzora ele-MDCT laxotshisa kumakhansila kudayela ephalamende labo ababesekela i-MDC Alliance eyayikhokhelwa nguChamisa engakasunguli ele-CCC. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcweti ezicubungula ezombosazwe zithi akumelanga kube lodlakela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Bakhankasa ngamandla abazancintisa kukhetho oluzayo. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcweti zombosazwe zethule lokhu kulandela imbiko ethi kulabanye abantu abahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change, labanye njalo abakubandla elibusayo eleZANU PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ukhuthaze abalandeli bamabandla ezombusazwe ukuba bekhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluzakwenziwa ngenyanga ezayo. Omunye wabasola abadala udlakela ngumnumzana Efi Dlela Ncube.
Ungakhangela u-Section 67 we-Constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu, baphume bangene kulana, bakhankase bengavinjelwanga, bazikhethele labo abafuna babe ngabaholi babo, ukhansila, usenator, uMP, upresident bengavinjelwanga, bengazanga bethuselwa. Kanti ke njalo u-Section 58 we-Constitution ubapha ilungelo abantu ukuthi bangene emaqenjeni bazivumbele amaqembu abafuna ukuwabumba bengazange bavinjelwa, bangazange bethuselwa.
Uncube uthi abantu akumelanga bekhahlanyezwe ngesikhathi sokhetho.
Kufanele abantu bakhankase bengavinjelwanga, bengazange bethuselwa, bengazange batshaywa, bakhankase kuma-television, bakhankase emaredweni, bazibambele imihlangano emaradio lakho konke bengazange bavinjelwa. Yiyo i-democracy leyo, hayi isiyaluyalu sokutshana sokuthuselana lesi esisibonayo, asiso esihambisana le-democracy, senza ukhetho lungakhululeki.
Umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcwethi kwezombusazwe uyakusekela lokhu.
Njengoba betsho ukuthi nxa isisifa iyaqhatsha, sokuyikuphela kwezinsuku zakhona, bayazizwa labo ukuthi hayi lapha sesikhamekile, basazama nje ukuthi bathi kodwa sokuzinsuku zabo zokugcina. Sokungasimangalisi kakhulu lokhu abakwenzayo abadala, ngoba izinsuku zabo sezimbalwa ngalesi sikhathi lapho sibona khona umuntu wonke esefuna ukuthi alubana izinto zingaguquka, sibone elinye icele elitsha leli ukuthi lona lisiphatheleni.
Eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye hashtag this constitution uvumelana laye.
Like another year, asokuqalisile violence, ihate speech, intolerance, toxicity, abantu bayaxabana.
Umnumzana Elifasi Mashaba okubandla leZANU PF uthi kumele abantu bonke bekhankase ngokuthula.
Sokubuhlungu ke ukuthi kona abantu sithina sisebenzi lapho abantu bayakhankasa phakathi komuzi sebe-athakwa ngamatazi la awe-TPC ne-MTC. Asidingi ukuthi thina sibe lokudla ungizwana, kodwa singathini pho njengoba vele into ye-violence ivele iyeleya, kodwa thina sifuna ukuthi izinto zibe-peacefully odliweyo agcine kuhle.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngesikhathi selehlile inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Umkhuhlane lo usubulele abafika phose inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5386 elizweni kusukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezomaphandleni namhla sizomakorokoro eMangwe. Ukulabantu bafuna kubotshwe isakhamuzi okuthiwa sadlwengula abantwana labazukulu okwenza umkakhe afulathele umuzi ayehlala kwelaboTswana. Indoda le uNdlovu uke wabotshwa wahlala entolongweni okweminyaka emibili. Izakhamizi zithi uqhubekela phambili edlwengula abazukulu njalo ukhuthaza ubukhohlakali obumangalisayo esigabeni lesi. Sehlulekile ukukhuluma loNdlovu lamapholisa ngodaba lolu. Omunye wabantwana bakaNdlovu usanda kubotshelwa ukudlwengula isihlobo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lonkosikazi Dabitha Mtobi Moyo Ndlovu. Wabalekela umuzi wakhe wayahlala kweleBotswana.
2007 ubaba uNdlovu sidlungula umntwana. Ngabona sekuyisisi sizabantu sithi umntwana lolu isisu. So umntwana nathi sengizathi isisu umntwana eyalo. So abekhaya sikhuluma ngalo umntwana lo sikuhambisa enkambini khona ezayakhuluma ukuthi umithi sombani. So sasesithatha umntwana lo sihamba lo ekhalanyole lo bhutwana. Umntwana sesifika ke sikhuluma ukuthi umithi sondlovu. Bamvalele ngabona isitokisini nohlasi lwesitokisini. usuka uye plump kaze wayaphenduka so abakiwo kandoda mebakhona basebenzisasangasatshayisane kuhle sithi khona mbobhisa umntanabo waseyibutsha kathi sesedlongo lomzukulu umntana umntanam unkazana lo mdala ongasho wakhe ukoko amezethi yebosi sebeliyehlala edile 2 years yekutrayeli idlongo lomntana loyo le-9 years bayakwazi usubhukhwa kwabantu abangaziyo la mapholisa bayakwaziwa ngumuntu ohlale khona ngale ekhalanyoni
unkosikazi Ndlovu uthi
ngayakubhuti wami lwagwele ngayacele wangithathisa ipassport ngabuya le passport abangabuya ngigotopiza amapisijwe ukuthi ngidinga imali yokukhrosa lapha nebhodi ematilethi ukuthi ngizengapha ngizozamela abantu abami yinto engisuse ekhaya nje ukuthi wabalwana vele sasesigabano ukunokuzima khona kuya phambili sibili lami ngiyezwa sibili emawhatsappini lapha ukuthi hhayi abantu bami sebebona emzini yabantu kodwa ubaba lo wathi ngesikhathi khona beku-trayeli for 2 years abantu abami babengaphumi babengangeni emzini yabantu umntana oka-2006 wayengumntana esikolo umntana mengajoji engumntana sibili kodwa lo mntana sibili lobuthetha kwathi nje ngokuphuma kukayise nje beyehlala la bantwana babejo abantwana bahle bavuka ubhofu behamba sebetshontshe emzini yabantu besithi bathiwe nguyise khathi esenze zokuthiwa urepile into engidabulile esibili yafakayangiphinde ezelelo sibili umkhuhlane wenhliziyo umntana lo kuthi osedlongo lomntakayise emdala hhayi ngathi ngiyizwa sibili ngahle ngadabuka siko kungase ngazitshela ngathi khona ufile ungcono kulami ngoba zonke izidingo zizangaphefumna kwami lokuthi ngawonani emhlabeni nakwazi izwi sobuhlungu sebinto yomntana lovulile ngafuna ukukhuluma ngayo izwi sobuhlungu njengomntanami ukuthi hhayi ukuthi umuntu yena yelokhu efundisela abantwana into eziphuma endleleni phezu kwalokho sithatha umntana besiyagadela entilongweni udabulela ufuza abantu bekuphakamele sibili ngibe sezandleni zomthetho abantu bemthetho besebenzisa umthetho akuthi kusebenzi ubungani phezu komuntu ezinto ezimbi kangaka umntana lona ngowami ngamzwele ubuhlungu ngathe sithetho siyakatelwe entolongweni ngingakayiso ophuma endleleni wayefunza babantu ezijeziso khathesi akubona kakukho
uyakhala lo mnumzana Frank Ndlovu umnye wabo kaNdlovu
ngicela amandla ukuthi nandingcedise abantu bezimbabwe ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana uthi okusabhekelela othi uloku ebamba abafana waze wathatha umfazi uthe esethethe umfazi ngayibona abantwana bekhula waqala wazalisa umntana wakhe wefirstborn womntwana abantwana lokhu emphindelela ngokuya ngokuya walandelisa owakhe owesi-2 indaba le yalokhu isiye emaphoyiseni elokhu umfana ebanje phuma kwakhanya ukuthi umfana usefundise manje nabantwana ukuthi bevule izindlu zabantu betshontshe nokuthi usefundise abantwana ukuthi berephe abanye abantwana sicela ukuthi umthetho ungenele kakhulu induna yethu lapha nguwobhoto besicela ukuthi lisisize impela lapho undodalo kasafunakali esigabeni
sicoce njalo lo nkosikazi ontibile Ndlovu Phuthi ukansila wesigaba lesi
wadlengula umntana wakhe wakuqala wakuzalisa umntwana waphinde wesibili wamzalisa umntwana waphinde wathi kubona la abantwana abazalisileyo wabamba futhi umzukulu wakhe ongu-Grade 2 wabotshwa uthe ebotshiwe zukuzuku zambona esephandle uyawona imakhorokhoro yonke uhambe yiwona izinto zabantu engena ezindlini thatha lokhwana lalokhwana konke akulaa nto elungileyo emakhorokhoro kodwa kukhona yikuthi kakaze simbone ingalo yomthetho imqinisela umthetho njengabo bonke abantu abawonayo abantwana labo sebesenza khonoku akade ekwenza sebe umntwana wakhe userephe omunye umntwana okubuhlungu yikuthi umntwana mncane ngiyosevalelwe ejele yena engumuntu omdala onguyofundisa laba abantwana ulokhu ezihambahambela phandle sicela uncedo kakhulu ukuthi abantu belisisize ngalo baba malingasibambela yena nje awuze umthetho ukuthi uqhuba ngayiphi indlela ngoba asisakhululekanga emakhorokhoro abantu abethu sesesaba ukubathuma sile irrigation evuliweyo abantu abethu abangamankazana sesesaba ukubathuma sohamba thina zalukazi engadini kuyasebenza sesaba ukuthuma abantwana sesaba yena labantu abakhe umama wabantwana sowazathatha abantwana wababalekisa abanye wabasa eButswana laye wabaleka since from 2017 engekho ekhaya ebalekisa abantwana ukuthi basenkingeni ngana lo baba. So thina esikucelayo nje ukuthi lisincedise kuyena lo baba ingalo yomthetho imvalele njengokuba sike saba lawo mpela sazama ngazo zonke indlela izakhamizi zazama ngazo zonke indlela ukuthi bayembophisa kubaba uchief uHobhodo. Kodwa ekubotshiseni kwakhe kuchief akuzange kwaba le action ethathayo. Kwathi kugcina sazwa ubaba esithi ubaba uchief esithi akula muntu oxotshwayo esigabeni. Akula muntu oxotshwayo esigabeni yena akakambone elecala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Alpheus Ndlovu odabuka eMakorokoro.
Usebotshwe kanengi lo muntu. Kanengi elobe buye. Siyacela ukuthi umthetho udlale indima yawo. Siward 17 before sithatha umthetho ezandleni zethu. Sicela ukuthi kulungiswe khonoko. Lisincedise khonapho lo muntu ahambe futhi angathuthiswa kutoya kwesinye isigaba. Indawo emfanele ijele.
Sekhulekile ukukhuluma ngodaba lolu lenduna uHobhodo kanye labosobhuku. Okwamanje izakhamizi zixoxisana ngokumele zikwenze ngokushesha ebulenjini bokuxhumana obeWhatsApp. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson uthi ilizwe lakhe lizafakela umnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakweleRussia labanye bakhe izithezo zenoto ingahlesela ilizwe leUkraine. UJohnson wethule lokhu ngesikhathi umongameli Joe Biden wawalemelika esithi uPutin uzimisele ukuhlasela ilizwe lakweleUkraine. UBiden ukhangelwe ukuba uzakhulumisana labakunhlanganiso ye-United Nations namuhla ngokwenziwa nguPutin obelolonga ibutho elisebenzisa imibhobho yenyuklia. ELeRussia lithi akumelanga eleUkraine lingene kumanyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Idamu elikhulu eleGrand Ethiopian Renaissance Dam elakhiwa ngele-Ethiopia emfuleni omkhulu uBlue Nile likhangelwe ukuba lizaqala namuhla ukubhedla umlilo kagetsi. Sokusele kancane ukuba lakhiwe ngokupheleleyo idamu leli. Okwamanje sihloko isikhathi sezamasiko.
Singanamasiko senziwe manje. Nobaba mkhulu babelobola.
Kwezamasiko namhla uEzra Jesus Banda uxoxa lomnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentabazinduna. Ubaloyi ukhala ngokuswelakala kwenkokheli zomdabu ogoqela uFelix Nhlanhlama Ngwendiweni induna yesidaba lesi. Sonke siyakwazi ukwehlela uNdiweni osebhilitani okwamanje.
Yehluphe sibili imali asilayo siyaphikana.
Nxa likhuluma nabaphathi benu-ke bathini ba?
Isingazi kwezisigaba ngoba abaphathi baseselabo. Thina kwesethu isigaba inhlanganisela sisangasikabelabo lomphathi. Umphathi wethu walala.
Ubani?
UMabhena.
Wayeyinto?
Wayengumphathi wethu.
Usitshela ukhansila
uMP? Ukhansila yi-one umkhabo umkandla. Sisuki khonapho isigaba sinye.
Omunye umphathi omkhumayo ngonjani?
Unyathi abeyisigaba bakomgobo. Abakomgobo ngale
abakajuzi.
Walala abakajuzi.
Usobhuku?
Yengusobhuku. Abakajuzi kundle zabo ukuthi omele ababinduku yakwabo kumbani.
Induna ke?
Induna yalala layo.
Ukhayisa?
Iyi.
Owasiwathathayo umbani?
Wayekhona umntana kuFelix. So asikwazi ukuhlupho bani uhambile la England. Ngiyabona sokudlula iminyaka emibili emithathu engakaphenduki.
Sela nduna, sela bosobhuku.
Sela nduna, sela sobhuku kithi lapha ebhekeni.
Akungeke ufake omunye.
Umele abe khona ngoba yisigaba. Isigaba isebhekeni silo mphathi waso. Kule qembu langale elakokhumalo lana. Lele lilesigaba sakhe. Kuzobuya ngapha imbeleni. Lomkhokheli wazo ngapha isigodini lomkhokheli ehholo kulomkhokheli njalo njalo kusiyala emafalisi thina ngale sizintandane siya
lokho elizwe ngalisho kona lobo Felix ukuthi babuye ekhaya uthini kubo
hayi siyathokoza ngabe buyi kuba siyabe sizama
umcele kulalele kona lengilandi
ulalele siyamcela ukuthi abuye azosibila lolu hlupho kumbe lokho okwamkhubayo thina kasingeni indawo kulo gakulungisile induna yethu thina sifuna induna lapho
nguyokhethwayo
kuye wakhethwayo sifuna induna ngoba wayelayo ulayo umne wabo uThambo imakhula layo kodwa ke uThambo lokhu wahamba wahamba endlani ubaba sasifona ukuthi usuthi wahle wabamba yena luFelix ukuthi azosibela ngoba usendo lwethu ngokuthi sibe le nduna manje sizake ukuthi siyenze njani induna siselayo siyahamba yahamba endlani nangulokuthi kumbe kukhona abakubumbayo kona ngale noThambo siyakubukela sikhumbula ubaba undiweni nendlela induna yabo baba sizalwa lapho endlini yenduna
lapha lizwe umnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna ephupha lo Ezra Jesus Banda esentaba zinduna lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo
sibe sizwe ezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungame lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useMisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi njengoba sesingene inyanga esibili kulomnyaka ka-2022 ngifuna sikhangele umbono esilawo ngempilo zethu ngifuna ukubala kuHabakkuk chapter 2 uthi yena inkosi yasingiphendula yathi bhala umbono uwenze ucace phezu kwesibhebhe ukuze ogijimayo awufunde kuqakathekile ukuba ungabi lezifiso kodwa ube lombono abantu abaningi ababa lezifiso yikho lapho kuba lomehluko lombono isifiso yikho kwathiwa izifiso zika-amukela isifiso yinto oyabufisa ngenhliziyo ukuthi yenzakale kodwa ke ungabi lamacebo okuthi leyo nto ingenzakala njalo ingafezeka njani ikanti umbono kuyabe kuyisifiso yebo kodwa isifiso esilamacebo okuthi singafezeka kanjani yikho lapha sibona okokuqala inkosi ikhuthaza uHabakkuk ithi yona bhala phansi umbono lolawo into yokuqala nxa ulombono yikuwubhala phansi kumele ubhale phansi ukuthi kanti vele wena ubona uNkulunkulu wakubizela ukuthi wenzeni empilweni uNkulunkulu kabizelanga muntu ukuthi adle isitshwala ahambe ayelala avuke ekuseni ageze izandla njalo adle isitshwala ayelala kodwa uNkulunkulu udale wonke umuntu wafaka phakathi kwenhliziyo yakhe umbono njalo wamfaka lento esingathi yona uNkulunkulu abethume ungabe umbani lobani okumele ayenze lapha emhlabeni ayifeze aze ayiqede siyakwazi ukuthi uJesu umbono ayelawo wawusegcikeni ukuthi uze emhlabeni ukwenzela ukuthi azosindisa labo abalahlekileyo ngakho siyananzelela ukuthi ukusindisa labo abalahlekileyo uJesu kazanga phonga ukuthi ngiyafisa ukuthi nizabasindisa kodwa siyakwazi ukuthi waba lombono waba lecebo lokuthi uza kuye esiphambanweni ngabe esiphambanweni uza kufa njalo avuke ukuze labantu basindiswe kodwa siyabona umbono kaJesu ukuthi njalo waba lombono ukuthi adinga abafundisi azabafundisa ngokuthi basale belandela indlela zakhe ngakho nxa ulombono kumele ubhale phansi ucace kube gcekeni ukuthi kanti vele ufuna ukwenzani udubo lwabanye abantu ukuthi umuntu uyafuna ukwenza izinto eziningi ebambe lapha shiye ngaqedi ayebamba ukunya kubamba shiye ngaqedi umbone seyeqile wagijima waya kokunya shiye futhi ngaqedi kuyabe kungacaci ukuthi ufuna ukwenzani okokugcina emfuna ukukugcizelela ukuthi isikhathi esiningi nxa silombono ayisinto evuka isiyenzakele yinto engathatha iminyaka eminingi ngakho lapho siyabona uHabhakhukhe ekhuthazwa uNkulunkulu esithi lanxa uphuza ulindele. Ngakho ke lawe uNkulunkulu ukuvizela ukuthi ube lombono ngempilo yakho. Unginika lingqobe namhlanje. Nxa ukhangele wena ubona ngani uNkulunkulu ukuvizelene.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba ngegama likaJesu senithandazela abandlaleleyo. Ukuba banike isineke sokuba nxa sebezwisisile umbono obaphe wona bekwanisa ukuwumelela ukuzifezeke. Njalo kulabo abalokhu bengazwisisi ukuthi ubabizeleni, ngiyathandaza uba moya engcwele ukhulumisane labo ubasize bekwanisa ukuthola njalo lokuzwisisa ukuthi ubabizeleni uNkulunkulu, ufuna benzeni lapha besaphila. Ngegama likaJesu, amen.
Bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Ngweza batsha namhla kwezathisa sibanda uqoqa loJillian Ngwenya.
Sawubona Jillian, unjani?
Yapi.
Ngiyamla kumbani.
UJillian Ngwe.
Jillian Ngwe. Kani umntana omncane le minyaka?
Le 18 years.
Le 18. Ngalo le ngayi.
Le 1 year 3 months.
Wezo.
Ususe kule.
Yini mfuma ngabe kahle?
Eku.
Ndaba zinduna ke uLanda.
Abashaya ugogo
lalo. Ungabe ugogo?
Ugogo ukhona.
So lapha ke ngiyakubona lapha usemncane isithupha laso.
Isithupha sikababa leso singenza ngayo usingenza ngehlo ukuthatha ibhedi.
Bathini? Bathi abakuningi ngelo sithupha saba.
Bathi nihambe ayithatha isidingo ibe isithupha somzali wabo.
Awula bazali.
Amazana bangikhona omunye lomunye omunye ule omunye ule so ukuthi ngesikhathi sokwehlule
umama
mama usegoli.
So wathiwa lapha mama esesiye egoli. Wakuthiya wedwa. Ubaba ungazi.
Angikwazi.
Ubaba mazi. Kuzanjani ubaba mazi?
Ngiyafisa ukuba mazi.
Ngiyafisa ukuba mazi. Kathi sihambile ngalethisa emgwaqweni ngaka ubelethe umntwana. Kuhlungu lokhu uya nga
ngiyechallenge uAnt.
Kulani uAnt?
Ngiyalela kusona njengoba kusekusuza ngisasa ngifika thatha abana bakho.
Ufika thatha abana wakho? Mina ke banga.
Bangase kuba segogwe uAnt wami khona.
UAnt Anto uzalo bani?
Uzalo baba.
Kwenzakalani wangazikeli bagcina uAnt?
Akula muntu ongahlala.
Anto akho kaseko la.
Hayi, uyaphiya kho ukuthi ngani uyaba abuse abantu bakho.
Uyaba abuse. So wena nje ungisise omdala nje bathatha.
Ngithi bezohlalela kugogo ngani.
Ugogo usimtholile la ohlala egogwe. Suthola ugogo la.
Uzala umama.
Uzala umama. Wayela ngahlala ugogo uzala umama kudala.
Asingakwazi thunga.
Swamthola. Wathaba ubona ugogo wakho. Ufundile uhambe esikolo? Wagcina form one?
Cha form four.
Ntwana siba la isikhathi bani?
Ngabhala ngisithwele.
Wabhala usithwele? Ngo-2020? Umntana esikolo? Ucinga mbani umntana?
Yimi ngimsapotayo.
Usapota ngani wenzani?
Ngihambe ebantwini sahlawula.
Umsahlawula. Impilo yakhona impilo enzima le. So kamakho kathi sithi uvela ngokubachiye bebodwa subalanda. Nxa ubalanda uthole umntwana nje ilanga litshisa uhamba 12 kilometers ngenyawo. Kambe kuba nokunzima okunganani?
Kula plan kulokuthi nishaye ekhaya lekhaya ngebodwa.
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda ixoxa loJillian Ngwenya bese indaba zinduna. Sagqibe uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ivesi lazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ukhetho oluzayo. Oliver Nkosi, ungukhe kudube.